Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhla ka 17 kuNkwenkwezi 2021 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, umphathintambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi usekhweze amaphepha eSupreme Court ephikisa isinqumo senkantolo yeHigh Court esokususa umnumzana Lukumalava kusikhundla sikamahluli womkhulu welizwe uChief Justice.
IHigh Court ayisiyo court ephezulu ekugcineni ezingeni elokugcina. Kule phezulu kweHigh Court iHigh Court ibuswa yiSupreme Court, iphinde iSupreme Court ibuswe idale elikhulu kula iConstitutional Court.
Amagqwetha athi uZiyambi kumele abotshelwe icala lokweyisa inkantolo ngemva kokusola isinqumo seHigh Court esithi abahluli abanqume ukuthi uMalaba kumele asuke esikhundleni basetshenziswa yizitha. Sebe sedlula ingxenye yesigidi 581,615 abantu asebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Umphathintambo obona ngezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi namuhla ukweze amaphepha edale leSupreme Court ephikisa isinqumo senkantolo yeHigh Court esokususa umnumzana Lukumalava esikhundleni sikamahluli omkhulu welizwe uChief Justice ngoba usithi ukwengezwa kwesikhathi sakhe sokusebenza ngumongameli Emmerson Mnangagwa akukho emthethweni. Ngakolunye uhlangothi, amagqwetha enhlanganiso yeZimbabwe Human Rights NGO Forum engenye yenhlanganiso ezikhweze udaba lukaMalaba lolu emthethwandaba aselobele idale leHigh Court kanye leJudicial Service Commission incwadi esithi uZiyambi kumele abotshelwe icala lokweyisa umthethwandaba ngemva kokusola abahluli abasuse uMalaba esihlalweni esithi basetshenziswa izitha. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Lokhu kuza ngemva kokuba umphathintambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi elobe incwadi esidla ubhedu esola kakhulu isinqumo sedale sokuba umnumzana Lukumalaba engaqhubeki ngomsebenzi ngoba isikhathi sakhe sokuba semsebenzini sidlule mhla ka-15 wayona le nyanga. Umthethwandaba unqume ngempela viki ukuba isicelo esilethwe edale lephalamende umnumzana Musa Kika nenhlanganiso ye-Young Lawyers Association siqondile usithi uMalaba akumelanga aqhubeke esemsebenzini. Kodwa uZiyambi ulobe incwadi le esithi uhulumende uzaphikisana laso lesi sinqumo kulolu daba esithi abahluleli basebenzana nebandla eliphikisayo njalo bathengwa ngamanye amazwe angentshonalanga. AbeZimbabwe Human Rights NGO Forum bathi amazwi la ajonge ukwethusela abahluleli abenza umsebenzi wabo besithi uZiyambi ngakwenzileyo kudale icala lokuyisa umthethwandaba. Ekhuluma le ntetho lezindaba eHarare, omunye wamagqetha alinhlanganiso umnumzana Thabani Mpofu uchazisa ngenetho
including the institution of proceedings of contempt of court should the law not be faithfully and scrupulously.
Siza kwenza okusemthethweni siye emadale sihambisa udaba lokudelela amadale omthethwandaba xa umthetho ungalandelwanga ngemfanelo.
Kubeke sithi uZiyambi ngesikhundla laso akumelanga aziphathe ngaleyo ndlela.
Threaten other judges who may become seized with the options.
Wethusela abahluleli bedale sifuna ukuba umphathintambo wezomthetho athembeke njengalokho okukhayelelwe kuye njengomphathintambo njalo njengegqwetha.
Omunye njalo wamagqwetha kakhikha umnumzana Thenda Ibiti uthe abakwenzayo kakulandile zombusazwe.
We are not pursuing any political agenda. We reject that insinuation. All we are here
Asenzi lokhu sisenza owezombusazwe. Siyakwala lokhu silapha ukuba sivikele isisekelo sethu sombuso esavotelwa ngabantu abafika izigidi ezintathu.
3.5 million Zimbabwe.
Ingcitshi kwezemthetho umnumzana Love Momaduku uthi lokhu okwenzakalayo kuveza sobala ukuba uhulumende okhona kashiyananga lokamnumzana Robert Mugabe.
Is a continuation of a political approach that has characterized Zimbabwe since 1980. That political approach defined
ukuqhubeka kohlelo lezombusazwe salubona eZimbabwe kusukela umnyaka ka-1980 kusiya ku-2013. Sakubona lokhu ukuqhubeka njalo ngo-2013 ngendlela efana naleyo eyayivele ikhona.
Same time, the same frame.
Afanelisanga ukuthola icele likamnumzana Ziyambi Ziyambi ngamagqwetha akhe abengakaphenduli incwadi le evela kumnumzana Khika. Amagqwetha kakhulumende akhangelelwe ukwethula amaphepha okuphikisa isinqumo sokwalela uMalaba ukuthi aqhubeke esemsebenzini. UMalaba umise umsebenzi isinqumo lesi ngoba enelise iminyaka yokuzalwa ngamachumi ayisikhombisa 70 ngomgcibelo. Ngimele isitu 7 ngisiyarare ngumlondolozi Ndlovu.
Kusenjalo ibandla leMDC Alliance seliswele kakhulu amazwi kaZiyambi lisithi akwenzileyo ikwethusela abahluleli bemithethwandaba ukuze basebenze beyamele kuhlangothi lwezanu-PF. Leli bandla lithi umthethwandaba we-High Court wenze kuhle kakhulu ngesinqumo sawo.
U-Justice Elizabeth Gwawunza sokuthiwa ngu-Acting Chief Justice. Ngapha iZANU-PF ngemande nje bazagcina sebe-aphila. Lokho sibona ngani kuzakwenza kube le-constitutional crisis. Okokuzahlupha ukuthi ngubani njengoba izani izabe lokhu isithi uMalaba nguye uChief Justice, iJudiciary Service Commission isithi nguJustice Elizabeth Gwawunza lo wede ngumsekeli kaMalaba. Kuzazala okuthiwa yiconstitutional crisis, ingabangqoza kungasakazivakali ukuthi inyokele amakhanda mangaki, abanye bazalandela uGwawunza, abanye balandele uMalaba. Ngalokho liyakwazi ukuthi i-Constitutional Court le Supreme Court ilabanye abadala labo sebefika 70 years, bangaphila kungenzakala ukuthi icala leli libolele khona ngale lihlale 6 years lokho lingakabanjwa, ngoba kulabanye amajaji lawo afuna ukubenefitha ngalo mthetho o-constitutional amendment number 2 ukuthi amajaji angafika 70 years ayalokhu eqhubeka uma efunwa ngupresident lo yabe khona.
Lina njengebandla endima bani elizayidlala kulolu daba njengoba lukhanya lusiyaphambili?
Sizabe lokhu sisilwa sisenza all France ezitritini, sikampena sisenza amatoyitoyi, sisebenzisa amagqwetha e-court. Ama-strategy wonke sizawasebenzisa ngoba akula strategy engayisiyo uma zisilwa impenje. Siyabonga amagqwetha ethu, amagqwetha esizwe. Siyabonga ojaji laba bathathu abaqungisa ibindi bakhuluma iqiniso, kodwa siyakwazi ukuthi bazagcina sebelandelwa ebusuku lemini sebephiwa amasicala njengojustice Ndebele owala ukulandela izinqumo zikaMalaba ukuthi uJob Sikhala engaphiwa ibheli labanye abathize.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngomsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance. Sixoxe njalo lelunga leZANU-PF umnumzana Belief Gawule, yena othi uZiyambi ubeveza imbono yakhe athi ukwethusela imithethwandaba.
Engithanda ukuthi ngikutsho yukuthi i-High Court ayisiyo court ephezulu ekugcineni ezingeni elokugcina. Kule phezulu kwe-High Court, i-High Court ibuswa yi-Supreme Court, iphinde i-Supreme Court ibuswe idala elikhulu kula yi-Constitutional Court. I-Supreme Court iyaphenduka futhi ibe yi-Constitutional Court, amajaji lalana ehlale ku-Constitutional Court. I-Constitutional Court yiyo idala lokugcina. Ngawo ke lokho okwenziweyo umsebenzi ongaphelanga. Nxa uphikiswa nguhulumende, uhulumende nxa efuna ukuphikisa kulelungelo lakho ukuthi aphikise ethi hayi lokho kudalwe okwenziwe isinqumo sethu yi-High Court ayisiso.
Labo abakhweze udaba lolu emthethwandaba bathi uZiyambi Ziyambi kumele ebotshwe ngoba ethusele abahluleli benkantolo ngokuthi basetshenziswa yizitha ngemva kokwethula isinqumo lesi. Ungathini ngalokho?
Ake ngithi mina Nkomo, uZiyambi ukhulumile akukhulumileyo. Kodwa phela uZiyambi ungakhohlwa ukuthi abantu bengakhohlwa ukuthi nguye minister ogatsha lololo esikhuluma ngalo. Ngokunjalo uZiyambi bekhuluma laye kodwa ekhuluma umbono wakhe. Umbono wakhe ngendlela ahlolisise ngayo wabona wasekhuluma laye umbono wakhe. Mayelana ngamadale ngathi ngokwethulela lidale. Okwethulela lidale akumsuthisanga ngoba yena kade kufuna ayisiko kube impumela elethwe lidale. Njengalokhu okuthi idale vele limele ngali linquma phakathi kwabantu abaphikisanayo kube lomunye ophuma le impumela evumelana laye ngokunjalo idale lemthethwandaba lethu lesinqumo lesethulileyo akumangalisi ke mina ke sengisithi ke nampo abantu bahlala bekhuluma beshola amadale ezimbabwe bethethisa abantu beopposition bona kathi ingane akuzange ukukhulunywa ngabo kuzange ukuthi kababotshwe sokuthiwa uZiyambi namhla kabotshwe ngokuthi uZiyambi ukukhulume into ayibonayo la lezi zathu zakhe kanti laba babekhuluma izulu ingane babekhululekile bethethisa omalaba bethethisa obani bethethisa amadali bethi amadali ngayizana uphi namhla amadali semahle ngenxa ukuthi anqume in favor of ubona kanti vele kunjani lapha kanti bona abantu be opposition laba abayibo abagcwele khona ngale ntweni naleyi ama lawyer la e opposition kanti vele khona i lawyer yabo abayifunda ngeyokuthi umpumela iba kuhle kuyibo abathe waphuma kuvumelana labo yini
umnumzana believe kaule ngowebandla lezano PF Kuhlatshwe abantu phose inkulungwane ezimbili 1846 ijekiseni yakuqala yokwenqabela umkhuhlane we-COVID-19 izolo kuthi abahlatshwe esibili baphose bafike kunani elifanayo 1719. Ugatsha lwezempila kahle luthi asebehlatshwe ijekiseni lebonke sebesedlula ingxenye yesigidi 581,615. Izolo akekho obulawe yilomkhuhlane kodwa kufunyanwe abayisithupha belawo. Asebebanjwe i-coronavirus bonke elizweni sebezinkulungwane eziphose zifike kumachumi amane 38,560. Asebebhubhile sebengu 1,582. Lanxa ezinye izakhamizi zesomnene esabelweni seMathebeleland South zisithi sezihlatshiwe ijekiseni yokuvikela umkhuhlane we-COVID-19 kulezinye ezithi kazisoze zilokothe. Nanzi ezinye zazo zixoxa nentatheli izindaba yeStudio 7 u-Ezra Chisaspanda.
Mpofu. Wesomnene kona lapha ngizalelwe kona la.
Sohlatshwe yini?
Ya sengahlatshwe ngiyile kuzana.
Zonke zombili.
Hayi ngahlatshwe yodumhla ka 6 eselusi.
Bathi niyovikela i-corona.
Yebo kuvikela i-corona ye. So enye kumele ngihlatshwe futhi mhla ka 20.
Abantu sigabeni sakho bayamukela yini bayithatha?
Abanye bayithatha but abahlaba yibo abangazi bafika. Ba kwafika ababe hamba le baby clinic bahlaba abantu abalutshwana so abaningi abantu abakahlatshwa kodwa bazimisele ukuhlatshwa
so bakhala ukuthi bazaphenduka futhi abantu bakhona ungathini kuzulu wonke ngalesi sikhathi
hayi umuntu wonke kahlatshwa ngoba i-corona ikhanyayo ayikapheki singazi ikhohlisisa ukuthi iyaphela
Trafindlo siwahlatshwa yini i-vaccine
hayi asikahlatshwa
indawo
athina bamunyisayo kwathiwa asihlabe baza ithuthi zabuyela liqondane lathi
okomunyisa abahlabe kodwa uyafisa ukuhlatshwa yena
hayi angisabi sesingiyokuvikela nyani sesaba
bathini abantu xa bekhuma ngayo
ini covid
ikhona yini la
hayi angingayizwa kangako
azakuyizwe la
hayi ngizwa bethi
kodwa unesifiso sokuhlatshwa Hayi kumntu lakho nesabe lutho. Ula sisifiso ukuthi uyihlatshwe.
Hayi.
Ala sisifiso.
Angilaso.
Ubela ufisi.
Hayi.
Yeah.
Angifisi.
Uzoba ndo abatshela ngathi bahlatshwe ngoba bahlatshwe.
Hayi, oyabe sizokhulekile ngahlapa.
Jane Mpofu, ngashada mhlaka 19 April, ngizaphinda S2 mhlaka 17 May.
Oh, S2 le yaphinda mhlaka 17. Lahlatshelwa ngaphi laba le?
Lahlatshelwa khona.
Babuya la?
Eh, babuya futhi mhlaka 17.
Lezo lihlatshwa ngobuhlungu?
Hayi, akuzange kube buhlungu, vela akuzange kuvuvuke nje kwapho uhlaba nje. Akuzange kube lokhu. Uhlungu kumbe njani?
Umkhuhlane wecorona bathinda bekhaya, bawesaba abantu bawesaba.
Hayi, abantu bawesaba umkhuhlane wecorona kuqala bebengani bawo. Bawudelela kodwa hayi phambili
ba. Ukhona sebabula umkhuhlane wecorona?
Hayi, futhi incesiyabe uyabe khona kodwa lingawutshelwanga siyabe singakwazi. Ukuthi
nxa ukhangelela esigabeni layo sesomnini kwahlatshwa ntoa ngayo.
Hayi, esigabeni salapha kwakuhlatshwa abamashopu kodwa yabamashopu lapha kwafimbunani kwahlatshwa abangu-2 kuphela. Kwazohlatshwa thina amavenda sithengisa phandle.
Okay, abanye abantu abahlatshwayo?
Abanye hayi, abanye angezwa asebahlatshwayo.
Lezo bekuyizakhamizi zesomnene eMathebeleland South. Izakhamizi zeTsholotsho eMathebeleland North ngesonto bezithe gwaqa emkhosini wokubekwa kwelitshe lenhlonipho iTombstone emzini walapho okwadutshulelwa khona abantu abedlula amatshumi amabili lambili 22 batshiselwa ezindlini ezine bahle bancwatshelwa khonapho bagqitshelwa ngokudilizelwa imiduli yezindlu ngesikhathi sombhuqa wekukurawundi ngomnyaka ka-1983. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Lomkhosi wokubeka ilitshe lenhlonipho iTombstone ephumula emangweni wemkhonya eTsholotsho ubukhokhelwa ngunduna uSiphoso wesigaba lesi lezinye induna zeMandebeleni labenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu ezibalisa iBhethu likaZulu iKuthula Trust lebandla lamakholwa esiKristu eleBrethren in Christ Church. Amanxeba emuli labemangweni lo athunukele abamatsha kwaba lusizi ngesikhathi kusembulwa ilitshe elilamagama alabo ababulalelwa kulo umuzi. UChief Siphoso kuward 1 ephumula khonale eTsholotsho uncome umsebenzi owenziweyo.
Umsebenzi omuhle esiwenzileyo, sililile lamuhla kona sisezalila. Sicabanga ukuthi sivula indlela yokuthi senelise ukulila, senelise uku-address ama-issues awe-ground affecta i-community yonaleyo.
UChief Gampu laye obekhona emkhosini lo ubonye umdali labaqoqela umsebenzi.
Sithanda kuletha udumo kuNkulunkulu kuqala. Usinikile ithuba lokuthi sibuye sizoba lobufakazi obenzakalayo ukuthi lapha kulele abantu abayi-22, omama lobabo yethu. So ngaleso sizathu sokuthi sasingavunyelwa ukubana sike sikhulume ngakho, but siyayibonga i-government, siyambonga u-president ukuthi avule indlela yokuthi sikhulumisane ngakho.
Umnumzana Cosmas Ndlovu, omunye wabemuli yomuzi owenzelwa lesi sihluku, uthi wabona mathupha abazali bakhe bedutshulwa betshiselwa ezindlini lezo.
Okwenzakala lapha isisi wami ngazi kubuhlungu ngoba indaba leyi yenzakala kusukisela ekuseni ngabo 6-7 kwaze kwatshaya ihola lesithathu emini. Then kuthe kuzenjalo kwase kuthiwa abadala ababuye belandele amasosha. Then thina sasala, but thina salandele. Kuthe sesilandele abadala bafika baqalisa ukufa kwezindlini, kwabotshwa ezindlini ezincingo, bathungisa izindlu. Bathi bethungisa izindlu, abanye osisi bami babe kwenye indlu, kwazothi lo undoda lo uthiwa ngulo Tyiwe Nkomo wayefakwe kule indlu le elam. Then wasuka lapho babezithungisa izindlu zam.
Olwela amalungelo oluntu obekhona emkhosini wangensonto umabhalane we-ibhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo upha owakhe umbono.
Hayi mbona ngazathi kube yinto kulusizi ukubana sihlangana sikhumbula abantu ababulawayo bengabulawa yizitha kodwa bebulawa ngohulumeni owakufuzithe baprotect. Kodwa hayi ngenkosi siyathaba ukubana izihlobo zibuyile zazokutamisa amakhanda zikhumbula izihlobo zazo. Njalo ukuthi 16 March zizahlala zimqakathekisa. Mbona ngazathi kuyinto enhle kakhulu.
UChief Dakamela wasenkayi obekhona laye unxume kakhulu umsebenzi owenziwe ngensonto.
Umsebenzi ube muhle kakhulu.
UNduna Tategulu laye obekhona uthi lesi sikhumbuzo esihle esilenhlonipho esenziwe lapha.
Umsebenzi ebesilawo lamhla ngathi siyawubonga nje kumsebenzi omuhle kuvele umonakala owayenzakalayo umkhulu. And the umkhulu siyabonga ukuthi lapho abalele khona izihlobo zethu ezilele khona sekulelitshe ziyakhelwe ngayinye indlela zihlonitshiwe kakhulu.
Abahlali betsholotsho bathi amanxeba abanganeno nxa kusenziwa imisebenzi yokuhlonipha abatshonayo ngokubeka ilitshe letombstone njengalokho okwenziwe ngensonto okuyinto ebukekayo bekhumbula izihlobo zabo ezabulawa ngumbhuqazi wegugurawundi njalo baphakathi kokudingisisa abanye abangaziwayo ukuba babaleka bayafela kuphi. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
KuLivestock lamhlanje sikhangela uhlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni ye-COVID-19 kanye lodaba lokususwa kukamnumzana Luke Malaba esikhundleni sokuba ngumahluli omkhulu weZimbabwe uChief Justice. Ukudilika komnotho kubikwa sokuphoqa abantu abanengi ukuthi badinge usizo lokwelatshwa ngendlela zendulo ezisebenzisa imithi yezihlahla kumbe elinywa ezivandeni. Kubika uMaphita Ntambe.
Abazingcwethi emsebenzini wokwelapha ngemithi yendulo labo sebethatha leli thuba ukuthuthukisa umsebenzi wabo ukuze izigulane zibethembe lokudinga ukusebenza ngokusemthethweni elizweni. Sezitholakala zisiba zinengi indawo eziqhuba ibhizimusi lokuthengisa imithi yendulo ezihlahla okugoqela amaxolo, amahlamvu, impande, izithelo leminye elinywayo ke ezivandeni kulezi nsuku. Umnumzana Tinashe Mugabe wenhlanganiso ye-Herbal Wellbeing uthi imithi elungiswa ngezihlahla lokulinywayo ilungile kakhulu kumpilakahle yomuntu.
Ama-advantages okusebenzisa imithi yesintu maningi, abalisela ukuba lamandla, abalisela ukuthi ukuba jacked up, ukuba le-concentration, ukuba le-immune eqinileyo. Sibalisela ukuthi imkhuhlane vele iyamemetheka njalo ilokhu isiba mningi. So ngokuthatha imithi yesintu uyakwanisa ukuthi umzimba ukwanise ukuzivikela.
Uthi indlela ezinje ngaphandle kokwelapha izifo ziyavikela umuntu ukuba engahlaselwa kulokumelela ukuba aze agule kuqala, njalo imithi le kayilimazi umzimba njengoba ifana lokudla nje.
Akula side effect, akula umuntu othwa hayi lo wagcina esebenje ngoba wathatha intolwane esikhathi esithi. Akula umuntu othi hayi lo waba le problem enje ngoba wathatha umgani kubeni umgugudu kubeni isihlaca kubeni icina okwesikhathi esithi. Hayi, imithi yesintu ayidla okunye ukuphinda kukuphendukele. Hayi, kuqakathekile ukuthi siyisebenzise kodwa sithi siyisebenzisa sibe sibuzana, sibuzana lalabo ama-experts besikhokhela.
UDokotela George Danda owelapha ngendlela ye-naturopathy engenye indlela eyenza ukuba umzimba uzivikele njalo uzelapha ngokwawo uthi uyajabula ukuba indlela ezithiyeneyo zokwelapha sezinanzwa lokwamukelwa eZimbabwe.
You see here what it means now, we've been given room for us to build our own hospitals.
Lokhu sokusitsho ukuthi sesingenelisa ukwakha lathi izibhedlela zethu.
Odokotela bathi bona ke lapha ngendlela kuphela ezisekelwa yiscience njalo zilobufakazi ekusebenzeni kwazo. Umnumzana Shepherd Umure ongunobhala jikelele wenhlanganiso ye Health Professions Authority of Zimbabwe uthi bayajabula ukuba sokule khansili ezaphathisa ukuba lokhu kulungisiswe. Uhulumende weZimbabwe wanikeza imvumo yokusebenza kwendlela ezithiyeneyo zokwelapha lezi nyakenye, wabunjwa lohlangothi olulawula umsebenzi onje olwe-Natural Therapy Council of Zimbabwe ngenhloso yokuba abelapha ngendlela ezihlukene lezabodokotela bezesayensi ezibhedlela lasemakliniki labo benelise ukusebenza mgceke. Abezingcwethi benelise njalo ukufundisa abanye njengalokho okwenzakala emazweni anje ngawe China, South Korea lamanye ukuze abantu bevikeleke. Kodwa abazingcwethi kulomsebenzi wokwelapha ngezinye indlela ezingayisizo zesayensi bayavuma ukuba yebo kulabanye abangaba bedinga ukugqila abantu besithi belapha bona bengazi lutho, kodwa baningi abelapha ukuqiniso bengasizo nyanga ezitshaya amathambo zidinga ubuthakathi emkhuhlaneni kumbe abaprofita abamanga. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Kwezemidlalo, iqembu labesilisa elimela iZimbabwe emdlalweni we-rugby odlalwa ngabadlali abalitshumi lanhlanu seliqale amalungiselelo okuyaphatheka kwimidlalo yokudinga intshantshu zezwekazi lase-Afrika. Kubika uJoseph Njanji.
Ukuqeqeshwe iqembu lamaSebhuls uBrandon Dawson ubize abadlali abangamashumi amane lathoba mnembili ukuthi bazoqala amalungiselelo awokuyaphatheka kwimidlalo yeRugby Africa Cup. Intatheli izindaba yezemidlalo uDumi Praise Dlakama uthi yena okumjabulisayo ukuba lo mqeqeshi wandise abasakhulayo kuluhlu lwabadlali ababizileyo.
Abaningi bangikhona ke ngibona abahamba badlala kuZimbabwe Academy eyahamba eSouth Africa isedlala khona lamaqembu aseSouth Africa aqine kakhulu ke ibizo, kodwa ke ngijabulisa kakhulu ukuthi bona lapha libizo likaTino Tenda Blythe Mavesere ke yena ke ohlala khona ngale ku University of Western Cape kule South Africa ke wathola udumo enyangeni kamabasa khona pha emveni kokubona ke esehlele ama try amathathu ye uyilose forward ke umfana lo sasemncane 22 years of age nguye ke ozange khangelele kakhulu ke ukuthi uzodlala kanjani ke kumaSebhuzu ukuthi engayinelisa yini ukuthi ayengezelele amathambo nqa amaSebhuzu ukuthi aphumelele khona pha kuma World Cup qualifiers.
Abadlali ababizwa iqembu lamaSebhuls baqale namhla ukuzilolonga esikolweni iHarare njalo kule midlalo yokuzwana amandla eqoqo ukuba bayidlale phambilini kokuya kwabo elizweni leTunisia lapho kuzaqhutshelwa khona imidlalo yeRugby Africa Cup. Iqembu leSebhuls lihlelwe ukuba lidlale imidlalo emibili leqembu leZambia ekuqaliseni kwenyanga kanhlangu lamhlazimbili lamhlazinhlanu. Ngemva kwalokho lizadlala leqembu laseNamibia mhlazilitshumi lambili. Emdlalweni ozaqhutshelwa kule Zimbabwe ukuthi mhlazilitshumi lathoba munomunye livakatshele iqembu elifanayo khona lekwele Namibia. Ngenyanga kaNtulikazi iqembu leSebhuls liza kuyadlala leqembu leLoftus 200 lase-South Africa khona le elizweni lase-South Africa ukuthi ngemva kwalokho libhekise amabombo kweleTunisia lapho elizadlala khona umdlalo walo wakuqala mhlazilitshumi lane kunyanga kaNtulikazi. Imidlalo yeRugby Africa Cup isetshenziswa njengomncintiswano wokudinga amaqembu aza kuyadlala kwimidlalo yezwe zomhlaba ngomnyaka ka-2023. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Umphathintambo wezemithetho umnumzana Siyambi Siyambi namuhla ukweze amaphepha edale leSupreme Court ephikisa isinqumo senkantolo yeHigh Court esokususa umnumzana Luke Malaba esikhundleni sikamahluli omkhulu welizwe uChief Justice. Amaqwetha athi uZiyambi kumele abotshelwe ukweyisa inkantolo ngemva kokusola isinqumo seHigh Court esithi abahluli abanqume ukuthi uMalaba kumele asuke esikhundleni basetshenziswa yizitha. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungami Linkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.